VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngeSonto mhla ka 4 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lakumakhansili ebubi nenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabekuthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Iyafunakala electoral reform ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil zokuthiwa kakhesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors leMauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha, lizozizwa kulona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela Parliamente. Njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sokudinga somela iLupane East edalela eParliamente ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505. Walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabekuthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi
kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo.
Okokuqala ngingathi yizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa yiZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza nabadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structure e-part, njalo ngingasebenza ngisenza into ze-development nabadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district, ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Ya, ngijoyinanga, ngazalelwa khona, ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district kuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013 ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMathebeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha, ngazokuba ngu-chairman we-province. Isikhathi-ke sengikhuphuka ngo 2017 ngisiya ku-national.
Uzalelwe ngaphi? Njalo iLupane ungathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu.
Ya, mina ngumbongeni Dube, ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza eLupane. Ngikhulele eLupane, kutho ukuthi bengimpota lamawadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami ze-politics bengi within the constituents. So yikho wenze abantu abangithemba.
Ye, ufunde khona ngapho njalo eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7 ngifunde Gomoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezana uPF unqobe ukukhetho lokudinga uzamela iLupane East edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezanu PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezanu PF lona liya kuphika lokhu. Umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa ubufakazi balokhu.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala encane lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi ubone imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka duze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo. Kalale ngokuthula amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya wazokuba seLupane bebhoda abanye behamba ne-candidant abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidant besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota lingayekela ukuvota livotele izanu PF akusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi izanu PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yeZEC laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani.
La khankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapho elisilela khona.
Akujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by-election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo. Ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC alaye ukhangele inani elitholwe yizanu PF. Kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi kubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje amaviki iviki yona le elandelayo sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba kuzusizwe ukuthiwa sebeqalisile ukwethuselwa ukuthi wena ngovotele i-MDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland North njalo omela iBinga edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhonale eBinga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye inengi likhala ngokuthi lokhu sokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule yedizili yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babe kade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. Okwamanje ngengilichiyo okwesikhatshana ezandleni zikaGifts Dube weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Senana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
singathona njani lapho libona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke siyalubuyela ludaba ekade sikhuluma ngalo ngeviki ephelileyo kade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi dale lephalamende belifuna ukuthi kube lomthetho ukhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo engaba lomakhwapheni kodwa ke idale lephalamende ukhanya ngazani liza kusebenza lokukhiphe konke khonoko kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngilethetha ngoba ngilobaba lapha uziphonge ziphondebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni siyakwamukela kuhlelo babandebele.
Siyabonga salibonani ngiyalamukela balaleli linjani lonke.
Hayi siphile kakhulu ke mfowethu akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho
nxa sikhangela ibhili leli ele-marriage bill into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa umuntu eyende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi i-stage i-fashion leyi ethi yona umuntu otshadileyo echadiwe 511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lomunye umuntu eceleni umuntu lwana akwanisa ukuzothatha futhi uzofuta claim i-maintenance claim i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshado umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo ade sokuthiya even abantu abachadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besesengozini ukuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado so esikufuqa njengenhlanganiso ikuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama
oyedwasiyakubona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathi ntambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sokungani sokulungile i-marriages bill yonke
nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink yabe ngendlela siyikhangele ngayo yabe siqondile yabe sihle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa even nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade kugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesiyendambe bathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe so ngezinye indlela sisi ngavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lomtshado womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitsha sibili ngendlela emangalisayo nothi lokho ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khonoko ukuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section yami ingaqhubeka ngoba kathesi sasengama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa nxa engaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo ukuthi ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endawani othi yabe kwathi ngaze emthethweni umthetho kwasozomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sokwehluleka ukukhulumisana kabaye emthethweni maye nxa umthetho sesehluleka ukubavikela kusuka kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe engavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho yabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zibonge Zibondebele okuhlanganiso yepatari enkundleni. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa apa Bandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Zukandaba. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woriva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesingene kweziphathelane labatsha.
Ngikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki mthwaka komuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo asizweni ukuthi umamoyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguThandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mama unjani sisi wami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abatshiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami ukungena kuhlelo lolu enxa engingafunda abanye skills ukuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwelemelika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni, kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundileyo kuningi kakhulu ngoba layo engikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko yabantu. So for example sifundiswe a course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lo ayikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhonokho saphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe leadership okubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza yibo ababuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu. Instead of ukubuza abantu ukuthi ufuna eluphi. So bathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwabo. So sifundiswe ukuthi hayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yiso esesihliwe ngumangoya. Gqiba uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-apply uhlelo lolu. Njengami nga-apply kodwa angizange ngithole the first time nga-apply. Nga-apply bangithi hayi siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi so kuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungaboni. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebeleminyaka eminingi beloko bezama ukuapply into le. So it's something engithi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lokuhlelo olukhona, akhona amanye ama programs anjalo. So abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyinongakusiza kodwa injongo ingeyo ukuthuthukisa lapho suka khona.
Isikhathi du mthwala komuhle zimpapo omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami ngumike hobe Zimbabwe omuhle mthwaka komuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Mike. Kathesi ke sesingena kwezokholo. Vuselela umoya silonto ngameli inkomo we Studio 7.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngibongela kubalaleli zakubabuke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isahluko seshumi indima yamashumi amahlanu, Mark chapter 10 verse 50, lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagxuma yaya kuJesu impumputhe. Amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo. Njoba uthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu uthiwa igama layo lalingubhathimewu, indoda lekuthiwa yalahla ingubo yasukuma yaya kuJesu. Indoda le ukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe. Kodwa-ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje ingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo. Ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo. Bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba, abanye eyenzondo, abanye eyokunyeya, abanye eyokuziphakamisa, abanye eyokuzigqaja, abanye eyokweyisa abanye abantu, abanye bembethe ingubo zemhlamba, abanye bembethe ingubo zobusela, abanye bembethe ingubo zenkohlakalo. Naku konke lokhu siyakubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo, kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezo abazimbetheyo. Emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono. Ingubo engikhuluma ngayo, omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe. Impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zilamehlo kodwa kaziboni lutho. Ukuthi zibuze ukuthi kambe lengubo emembeseleyo ngabona ukuthi kayimncedi ngalutho. Abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo. Kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke. Abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhohlisana. Abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi, yibo abantu labo kumele basukume bayilahlelwe ingubo baye kuJesu ayebathoba. Baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo, abanye sihleli labo. Lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi naleso sibuko ubana kambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe. Eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe, ngobani abanye bazafela kube umpumputhe lobo. Buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe, abantu baze bamangale ukubana kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile. Yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu. UJesu wayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Ithi mfundisi, ngicela ukubana ngibone. Asicelene ukubana sibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi. UJesu uzasivula amehlo abesesithi ukukholo kwakho kukusindisile. Dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa entweni eziningi. Namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo yembetheyo. Ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngitshe lobukhokheli lamabhishophu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo ezenza ubana babe zimpumputhe bangazibabona.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo, ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yilo lalo ozwale intshumayelo azikhangela ubana wembethe ingubo enjani. Angikhathali ukuthi ngongakanani, ngonjani, ngotheni, kodwa ngikhulekele abantu bakho ukubana laba bembethe izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhi ezihambayo, ubambulele umusa wakho. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hayi, hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe nawe wembathe ingubo enjani. Sibongeke uhlelo oluphathelane lezokholo besizethulelwa nguNtungameli Wenkomo weStudio 7 eLord umfundisi Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo ke iqembu lama Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-African Nations Championships ngemva kokunqoba ele Mauritius nge-3-1 lamhla emini. Enkundleni ye-Barber Field Stadium, intathe zindaba ithi yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe limnqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandlela kuqala uqhutshelwe khona lekweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Barber Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lamaWarriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba akwenzileyo.
Njengombona abantu bonke badlale kuhle. Ngabona uphume egemini ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle. Hayi, but overall but still yonke yenze kuhle. So hayi, I think iMauritius layo iyazama. I mean ilizwe elincane bazama ukwakha.
Umkhandli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni ngathathu emdlalweni wanamhla kuthi ohlohlele iqembu leMauritius Mujin Rosetti. Njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelise ukulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingujikilobhanqa 1-1. Umkhandli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuzindaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSouth Africa kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi laseAfrika wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kwimidlalo yemibili eliyidlalele leZimbabwe. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi, isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi. Njalo sixoxele umnumzana Mbongeni Dube ke oyibandla lezanu PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolo luqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo umnumzana Dalumuzi Khumalo enqotshiwe. Siselugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.